o e Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mtokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 7 kunhlangula 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
inotho yelizwe yawa ngenxa yokuswelakala kombuso onaka abantu, umbuso ofunwa ngabantu, umbuso osenza sibe lamadlelwana amahle, umbuso owenza izikwerede zaba zinenge zamabhiliyoni ezingabhadakelekiyo.
Umanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance lamhlanje wethule ugwalo lwezithembiso othi uza zenzela uZulu weZimbabwe alubana uthe wanqoba kukhetho wangena embusweni iManifesto.
Abantu abangaba yi-42% bathi bona babona ngathi Emmerson Mnangagwa ulethuba lokuthi angawina lolu khetho. Then kwasekukhanya ukuthi i-31% yiyo ekade ingani ibona ngathi uNelson Chamisa owe-MDC Alliance naye angaba ngumuntu ongawina lolu khetho.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer luthi akekho phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ozathola isilinganiso esifunakalayo ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli.
Zakhamizi zemazwe zazivele zivotela izandla ngezikhathi zikamgaba. Akulanto ezatshintsha ngoba layo i-MDC ayenzi lutho ukutshintsha ingqondo zezakhamizi zemashonaland central emazweni.
Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kalula kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende esabelweni semashonaland central. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wamabandla aphikisayo okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa OMDC Alliance lamhlanje wethule ugwalo lwezithembiso othi uza zenzela uZulu weZimbabwe alubana uthe wanqoba wangena embusweni. Imanifesto le iphansi kwesihloko esithi Sustainable Modern Agenda for Real Transformation kumbe SMART. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
I-SMART yona ithembisa ukuthuthukisa eZimbabwe ngesikhathi esifitshane nxa abantu bengakhetha umnumzana Chamisa umkhokeli we-MDC Alliance ukuba abuse. Ekhuluma ekwethuleni kwale manifesto isikhulume se-MDC Alliance, umnumzana Washman Ncube uthe konke okushiwe lolu gwalo kungenzeka embusweni we-MDC Alliance ngoba okwenza ilizwe lingaphumeleleki ukuthi abantu beZimbabwe labaphesheya abathembi uhulumende weZANU-PF ngemali njengoba kunguye owabulala ilizwe.
Asiwalahlanga amanye ama-blueprint esawabhalayo, sisuke sakha phezu kwawo ukwenzela ukuthi abe matsha athathe umumo okhona lamhlanje elizweni. Okuqakathekileyo ngumumo lo yikuthi kulokuswelakala kwemali, kulokuswelakala kwamabhizinesi, kwemali zama-credit zama-business. Ungabakwazi ukuthi okwenza inotho yelizwe yawa kangaka sabuyele muva saze sadlulwa ngamanye amazwe ayengemva, ungakunanzelela ukuthi kuyini khonokho kuyalungiseka masinya. Ngoba inotho yelizwe yawa ngenxa yokuswelakala kombuso onaka abantu, umbuso ofunwa ngabantu, umbuso osenza sibe lamadlelwana amahle, umbuso owenza izikwerede zaba zinenge zamabhiliyoni ezingabhadakelekiyo. Ungakulungisa konke khonokho, iZimbabwe ilama-resources edlula amazwe amaningi khonapha e-Africa. IZimbabwe ile climate elapho inhlabathi okulima konke konke. Akula muntu ophikisayo ukuthi ama-conditions okuphumelela akhona. okungekhoyo yibukhokheli singaqalisa ukulungisa konoko kuphosebu konke konoko ukuthi masinya masinya sithuthuke.
Omunye wamalunga we-MDC Alliance unkosikazi Princess Nyathi uthe ugwalo lolu luthembisa ukulungisa ilizwe njalo bayalwamukela ngenjabulo.
Ithi thina abantu beZimbabwe wonke umuntu nje ithembisa impilo, ithembisa ukubuyisela ilizwe kudala lapho elalikhona. Yonke into ngoba imanifesto le ibuyisela into enye lenye endaweni yayo.
Umongameli webandla le-Transform Zimbabwe engelinye ilunga lomanyana we-MDC Alliance umnumzana Jacob Ngarivume uthi balethemba lokuthi kungenzeka konke okuthenjiswe yile imanifesto. Ugwalo lolu uhulumende walumanyana ukhangelele ukulungisa inotho yeZimbabwe isike 100 billion lapho kusiyafika umnyaka ka-2029. Le manifesto ithembisa ukuba uhulumende kaChamisa uzahlawula abamhlophe abaxosha emaplazini ngodlame nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Ngomthetho o-indigenization ithi uzakwesulwa ukuze abakwamanye amazwe bakhululeke ukuletha imali elizweni lokusungula amabhizimusi ukuze ilizwe lithuthuke. Imanifesto ye-MDC Alliance yethulwa ngemva kokwethulwa kwebandla le-ZANU-PF necele MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Amabandla wonke akumanyana we-MDC Alliance labameli bamazwe ase-Europe lenhlanganiso ye-European Union bebekhona emkhosini walamhlanje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer luthi akekho phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ozathola isilinganiso esidingakalayo ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli weZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Uphenyo lolu luveze ukuba isilinganiso sabantu abangaba ngamachumi edlula amane ekhulwini i-42% bazavotela iZANU-PF, kuthi abayesilinganiso samachumi edlula amathathu ekhulwini i-31% bavotele umanyano we-MDC Alliance. Uphenyo lolu lwenziwe mhla ka-28 Mabasa kusiya ku-13 kwenkwezi ezabeleni zonke zelizwe. Esethula umpumela yalolu phenyo namhla ekuseni, umnumzana Themba Chiveya omunye wabaphenyi uthe lwenziwe elizweni lonke jikelele.
Kuphume kakhulu ukuthi abantu abangaba isilinganiso se-42% ababuzwayo mayelana lokuthi basekela bani njalo kumbe babona ngani nguphi kulaba abancintisa uba ngumongameli abangawina. Abantu abangaba yi-42% bathi bona babona ngathi Emmerson Mnangagwa ulethuba lokuthi angawina lolu khetho. Then kwasokukhanya ukuthi i-31% yiyo ekade ingani ibona ngathi uNelson Chamisa owe-MDC Alliance naye angaba ngumuntu ongawina lolu khetho. Kulesilinganiso se-25% abangani abarespondanga to imbuzo bathe bona abala abangakutsho.
UChiveya uveze njalo ukuthi uphenyo lolu beluhlolisisa ukuthi uZulu ucabangani ngokuhluthunwa kombuso ngabebutho.
Abanye abantu bathe yinto embi eyayenzakalayo ukuthi umbuso uhluthunywe ngalolu hlobo. Bona ngowabo umbono bathi umbuso kade kumele ukuthi uthathwe through ama-elections kumbe ukhetho. Kodwa kwasokusiba lenani elinye sibile lithize about kuma-60% khonapho abathe bona hhayi ukuhluthunywa kombuso kwayenziwa libutho. Kungaba kubi, yebo kambe, kodwa kwakuyinto eyayimele yenzakale.
Isikhulumi sabasakhulayo bebandla le-MDC ekhokhelwa isikhwicamfundo umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Adrian Rendani Moyo, uthi kuyabahlomisa njengebandla ukuthi basebenze njani.
Impumela yalowo msebenzi we-Mass Public Opinion Institute isinika ithuba lokuthi sizwe ukuthi uZulu uthini, njalo kuyasihlomisa lathi ukuthi masuka lapha sisiya phambili sisebenze njani. Kule 25% engazange icho ukuthi yona izafaka ngapi uxa. Ngokunjalo umncintiswano lo ulokhu usavulekile okokuthi kusukela ngo 13 May kuze kufike namuhla kuningi osokwenzakele okungatshintsha imbono yabantu ihlukane lalokho esikubonayo namuhla.
Unkosikazi Jacqueline Ndlovu omanyano wePeople's Rainbow Coalition uthi uzwa esesaba kakhulu ngemva kokubona ukuthi ibandla alimelayo alaziwa.
Ngemva kwempumalalezi ezikhitshwe iAfrobarometer, lambe ngingomunye walabo kade befuna ukungena kulo mjaho. Kodwa sengisesaba ngoba kwimpumela zabo zonke kutshengisa ukuthi ibandla elimelayo alaziwa. Kumbe lapha esikhona asisebenzi ngoba kuyo yonke into bekudlalela kubo 4% 2% of which kunyipha kwesaba okukhulu.
Umnumzana Reason Ngwenya isakhamuzi sakoBulawayo uthi uphenyo uyalukholwa kodwa ethi kuningi okungabe sekuguqukile.
Ikuthi nje i-public opinion njengoba ekhulumile iyatshintsha very fast masinyazana nje. Kodwa iqiniso lonke ukuthi mina i-research ngiyayikholwa ngoba vele indlela esilungu yokwenza kangelo kwenzakale kuClinton uyilari ube phezulu Trump engaphansi sebelokhu be-announce bekhulume khwela kwenzakala exactly khonoko kade sekukhuluma last day kwathi i-opinion zabantu kodwa i-research yinto engiyikholwa kakhulu. Lawa ngathi outdated ngoba between April and May, this is June, there may be changes ungatshintsha khona phana.
UZulu emhlanganweni lo ukhalaze kakhulu ngokuthi uphenyo lolu lwenziwa kudala njalo kuningi osekuguqukile ngaleso sikhathi. I-Afrobarometer yazise ukuthi izakwenza uphenyo olufanayo ukhetho lungakenziwa ethi bajonge ukuqathanisa impumela zophenyo oluzakwenziwa laleyo abayethule namhla. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele i-Human Rights Watch ithi ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuguqula imithetho ephathelane lezokhetho lokunye kungabangela ukuthi ukhetho oluzayo lungabi ngolukhululekileyo. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Dewa Mavinga utshele intathelizini laba namuhla ukuthi kumele umongameli Mnangagwa atshengise inguquko ngezenzo hathi ukukhuluma nje kuphela. Inhlanganiso le iphinde yasola ukungenela kwebutho kwezombusazwe kanye lezehlakalo zodlakela eziqhamuka kubandla leZANU-PF kanye lagu MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga uxoxelo umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF.
Oqala inhlanganiso le ebayi-Human Rights so eyamsosibeti ngabo yikuthi bona bayinhlanganiso kodwa bemelele iqembu elithize eliphikisayo. Kuyanazeleka ukubana konke abakwenzayo vele bona awuzange basabathela vele la ibandla elibusayo leZANU-PF. Ngoba lonke abakhulumayo kungamanga aluhlaza sihlale le parliament sadibeta i-electoral bill yatshintsha kwavunyelwa labo kade vule ngakhona laba kade kusehlula ngenxa yemithetho wehlula. Konke lokhu kwalungiswa abantu sebeqasha umkhampena asikezwa muntu ohlukuluzwayo asikezwa muntu oyalisa ngezinto zakhe ngikhuluma nje kuthangethange i-MDC Alliance imele demonstration yayo mayelana ngendaba zezama-electoral reforms noma bekwazi ukubana i-constitution ithi yona ngemva kokubana ilanga selifakiwe ele-election akusela nto engatshintsha for that election kodwa ngenxa yokuthi bona the Democratic Society bavunyelwe ukwenza i-demonstration yawo. Kuqala siyakwazi ngesikhathi ngisambusa kunyaka womgabe ngabe sanyiswa into eziningi lethile zibe ngacela ukwenza ama-demonstration amapholisa abalisi kodwa kathesi bayavunyelwa i-TV yabacava sekengabona ze-MDC bephuma omabuthanisa namanye amaphathi ka-TV bayakhava ngoba konke okwenzakalayo sokwenzakile kuhamba kuhle so angazi ubana bafuna ukuthi kuze kube njani.
banike imzekeliso yokuthi kulamasocha amaningi ezigabeni njalo abanye bakunhlanganiso yezek kukanti kulokuhlukuluzwa kwabantu ukuthi alethe ama registration slip okuvota lokunye nje okuningine
izani PF eyakwenzayo yona yacela amalunga ayo izani PF enzela ukuthi kuna sigeje umumo sibone kuna right endaweni yesigabeni esimbi nxa singawina abethu amalunga ethu barejistile na so lokwana kwakusenzelwa abantu abangamalunga ezantu not nje umuntu wonke jikelele indaba abayenzisa nxa bekubukeze bona kubebona imembership yabo ibavunyeli imembership yabo umongameli omutsha besuba umnangako uvule konke i-union iliziwe iamerika eliziwe britain iliziwe ikhangele benizo-observe ama-national manje abantu bebefuneka ukudlela khonapho yikuyini kahle kahle.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo.
Yebo mtswaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano bemelika lamazwe yase-Afrika umnumzana Matthew Harrington yena ophakathi kokwethekelela eHarare uthi kubalulekile ukuthi leZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo ukuze kube lobudlelwano obuhle phakathi kwalo lelizwe lakhe. Ekhuluma lentatheli izindaba eseHarare namuhla umnumzana Harrington uthe iMelika izimisele ukusebenzelana leZimbabwe. Kodwa uthe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo, wonke amabandla ancintisayo kumele aphiwe ithuba elilinganayo emaphephandabeni lasemisakazweni kahulumende, njalo evunyelwe ukukhankasa ekhululekile. Zinengi iziphathamandla zaseMelika esezethekelele eZimbabwe kulandela ukugenqulwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe libutho nyakenye. Incwadi ecubungula ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga uvumelana lo Harrington.
Angithi mnyaka yonke yona le iZimbabwe ize iphume udlelwano lamanye amazwe kwabangelwa yibo bonabo abantu babevele bekhona embusweni lowo. Angithi umnyaka kwaiminyaka yonke le wayengu-deputy kaMgabe and kweminye iminyaka ivele nguye umuntu wayeyisiphathamandla sikaMgabe owayegijima iganga lonke esenzela konke okwenziwa uMgabe. So angazi ukuthi kungabe kuyikuthi uzade bamvala amehlo umuntu lo bameze abone abafuna akubone la azwe labafuna kuzwe. Ekuqinisweni kuyikuthi nje ikumvala amehlo abaqinisekanga ngento abayithoyo kumbe bazakwenza ngokuqotho. Kodwa eqinisweni mina mangikhangelwa ngokwazi kwami langokuyihlaziya kwami izalo, angaze ngayibona izalo iyiphathi engavuka kusasa itshintshile. Kunjengokuthi usathane avuke sithi kusasa useyavuka esiguqukile usengumuntu kamlima, angikuboni kusenzakala kalula kanjalo ngo.
AbeMelika laba kodwa nxa unanzelela Dokotela Mhlanga bakhanya bengafuna ukuvalwa inkophe kalula ngohulumende weZanu PF nxa siqathanisa laba kwele Bilithane khona ngapho okhona. Awukuboni ngaleyo ndlela?
Ngiyakubona futhi ngiyakunquma ukwenziwa ngabe-America. Okwamanje abe-America yibo bodwa engathi babambe izifiso nezinoyiso zikaZulu, ngoba bona bekubeka kube sobala ukuthi bafuna kwezweni ukuze bakhiphe ama-sanctions lakhona. Kukanti-ke abe-Britani bakukhangela ngelihlo lezomnotho ukuthi nxa bona bengachola lapho kuledlelo khona, abalani lokuthi uhulumende weZimbabwe uyabe senzani. Ngokunjalo yikho ngizwasithi ngiyazi ukuthi angabe siyahlolisisa, kodwa kuyenzeka ukuthi bamvale phela abantu laba, ngoba lapho ayakhona kahlali khona. Ngiyathemba uzaba lethuba lokuthi azwisise ngokukhuluma labantu behlanganiso eziningi ezinjengama-NGOs, abe-civil society, labantu be-opposition. Mhlawumbe angenza njalo lalapho bezame ukumvala uzani ukuzane lisukuthi abone ukuthi lapha bebezame ukumvala kodwa kuqodwe yilokho. Ngokuqondileyo abe-America ngiyabasincoma kakhulu ngesimo abami ngaso langesinqumo zabo.
Udokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekwelebhilithane. Amabandla aphikisayo akhala ngokuthi kule mithetho yokhetho engalandelwayo nguhulumende, okubalisa ukungaphiwa amathuba alingeneyo emisakazweni lemaphephandabeni. Lokhu bekungokunye kwenjongo yokutshengisela okwenziwe ngumanyano we-MDC Alliance ngolwesibili. Kodwa namhla umsakazi we-ZBC umangalise abanengi ngokusakaza umbuthano we-MDC Alliance okuphawula ugwalo lwezithembiso zawo i-manifesto. Ngemva kombuthano we-MDC Alliance longo lesibili obule nkulungwane lenkulungwane zabantu, abomsakazi we-ZBC laba amaphephandaba kahulumende bethule imbiko ethi bekungelabantu kulumbuthano. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso sebandla le-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Umnumzana Albert Mhlanga endawonyelo nobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists, umnumzana Foster Tongozi onguye osungula lingxoxo.
Thina siyakwazi ukuthi uma sokuyisikhathi sokuloba kumbe ukubhala ngendaba zokhetho kumbe ukusakazwa ngendaba lezi, kaningi kulenhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko ezigcina sezitheswa imlando yokuthi zilohlangothi ezilusekelayo. Ngakho-ke thina njengentatheli zindaba njalo siyithe esikhokhela intatheli zindaba, sihlala sikhuthaza intatheli labaqeqeshi babo, inkokheli zabo, ukuthi umsebenzi wokubhala awumelanga into esayifunda sonke. Ngiyakwazi ukuthi lawe wayifunda ukuthi awumelanga ube nohlangothi, awumelanga ube necele olisekelayo, kumele ulinganise amathuba nxa kuyikuthi maybe lo ukhona kukhulumayo lalo osolwayo mbo okukhumeza abanye akhuluma kukhulumayo. Ngakho-ke ngathi ngamafitshane thina njengeZimbabwe Union of Journalists siphakathi kohlelo, ngoba siyakwazi ukuthi lezi ndaba ziyahlupha, siphakathi kohlelo lokufundisa intatheli zindaba ezweni lonke ngaphambilini kokhetho lolo olukhulu oluzayo ukuthi siqhube njani umsebenzi wazo.
Hayi, kuyezwakala. Mnumzana Mhlanga, wena ubona njani okwenzakalayo njengomuntu wezombusazwe? Likubona njani ukwenziwa zintatheli zindaba ikakhulu nxa sikhangele amaphephandaba lemisakazo kahulumeni?
Okokuqala ngithanda ukuthi ngivumelane nesikhulumi esikhulumayo. Intatheli zendaba ziyathatha izindaba sibili, kodwa engikusolayo ukuthi nxa sebezikhipha sebeziphendulela, abazikhiphi njengoba ziyizo. Ngoba ungananzelela ama-headline awo abakhiphayo. Ngikunike umzekeliso wale ephume kathesi ukuthiwa Mugabe indozi zijamisa. Ayisikho lokho okuthina sikhulumi la ngomgabe lo Mugabe kumbe samgcina nini bemkhipha khona ngodlakela ngo-20 November. Sebezama ukuthi bangcolise ukuthi uMugabe usephakathi kwaleyo abakhulumi omjinile. omtini yibo esebenza lapho bona yibo asebezitshela angazi kube bahambe bavumelana lomgabe bayakhuluma naye bona sebengusomlomo kamgabe ukuthi umgabe usesebenza uyindozi uchamisa umgabe encane esikhuluma nje lokuregister kuyavota karegistanga
hayi kuyezwakala Mr. Longozi ungasela ukuthi wena ngokubona kwakho abalodubo lapho ayisibo bahleli yini o-editor le nkokheli kahulumende njengoba abanye abasebenzayo abazintatheli zindaba nje babe bezithethe nje indaba ziyizo sezisiyaphekwa phambili
ngiyabonga baba Gandhi khonoko okuthoyo liqiniso elimqodo ukutsho ngoba uyakwazi uyintatheli ukuthi zikhona izigani ezithi nxa abafana namantombazana bephumile babuya lezi ndaba bona basale bezikhanzinga befaka okwabo sebetshelana ukuthi hashi ukuze uhlangothi lwethu luphume kakuhle kumbe labo esingabathandiyo baphume kubi asenzeni lokhu sikhanzinge kuphuma amanga leqiniso kumbe batshekise injongo yodaba lolo ngakho-ke ningathi kukaningi zikhona intatheli zindaba ezizifaka phakathi ezihlezi zikhethele zona uhlangothi angithi nje sibabonile abafowethu nje akade bephatheka kuma-primary amabandla wonke asishuthi kubi hayi into enhle kakhulu ngakho kokhonokho kutshengisa ukuthi umuntu lowo uvele ulo hlangothi alalo alusekelayo bese siya phambili bakhona futhi othenga abahleli laba abaqhathwa kusaziwa ukuthi vele ingqondo zabo zimi kanje ziqondile kumbe zithekile ngumuntu ongamsebenzisa na
ye mnumzana Mhlanga manje kuyini osekuzayenziwa kathesi njengoba lokho kukhanya kuqhubekela phambili
sizaqhubeka sibili sizama ngayo yonke indlela ukuthi kulungisiswe njengoba ekhuluma ngoba kulilungelo lwabantu ukuthi bazwe into ezimqoka eziqhakathekileyo
labo phela kwesinye isikhathini esiningi bayethusela intatheli zindaba angithi ukuthi ukubhala amanga kumbe ukuphosisa into elungileyo kodwa kaningi abantwana basebenza besesaba
umnumzana Foster Dongozi ingom Chalimani wenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists ubekhuluma endawonye lomnumzana Albert Mhlanga webandla le-PDP.
Kusasa, amazwe omhlaba jikelele azananza ilanga le-United Nations World Oceans Day. Injongo yaleli langa yikukhumbuza uzulu ukuthi ulwandle luqakatheke okunganani kumpilo yonke esemhlabeni lokuthi ulwandle luqakatheke okunganani lusenza umhlaba ube muhle. Lumnyaka indikimba yaleli langa yikuthi ukwehlisa udubo lokulahlwa mahlayana kwamaplastic ukuze ulwandle luhlanzeke. Ulwandle lugubuzele umhlaba ngokuyisilinganiso esedlula ingxenye njalo luletha amanzi ayisilinganiso sokungamachumi ayithoba minwe mithathu ekhulwini emhlabeni. Ulwandle lulethela uzulu umoya we-oxygen ongaba isilinganiso sokuyingxenye ye-oxygen etholakala emhlabeni jikelele. Phose zonke izinanakazana zomhlaba ziphiliswa lulwandle ukubalisa abantu abathola njalo impilakahle kulwandle. Amaplastic ayingozi ngoba engaboli masinya egwenxa izinanakazana zolwandle ezinye zigcina zisifa. Ingcwethi seziveze ukuba izinanakazana zomhlaba ezedlula amakhulu ayisithupha lamachumi amahlanu okubalisa ofudu, insikaba ichiye, amadolphin, lenyoni zolwandle ziphila emanzini. Ngelanga le-World Oceans Day, kumele sikhumbule ukuthi impilakahle yolwandle imele inakekelwe yithi sonke.
Kwanele mthakazo livalelisayo ngontunga milinko mo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.